Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ziku 29 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe owayengusikomiti wamapholisa umnumzana Augustine Jiwuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa wayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi.
Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngobantu uMajonga wayephila phakathi kwabantu. Ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye uMnangagwa endabeni le. Nangusho ukuthutsha ke la le ekaJiwuri.
Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo.
Bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu, and amanamba nawo eZimbabwe aya phezulu ukuthi baselayo icapacity yokuthi bahlole abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Augustine Jiwuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa owayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. UJiwuri wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017 usehlala kwele South Africa. Wethule linsinda bayiphendule kumaphephandaba akhe asedale lomthethwandaba eHarare lapho aphikisa ukuthathelwa inotho yakhe yisizwe esimethesa icala lenkohlakalo. UJiwuri wayeleminyaka engamachumi amabili lantathu, uMnangagwa yena eleminyaka engamachumi amathathu lambili. Kusenzakala lokhu uthi uMnangagwa wazama ukuthi unkosikazi kaJiwuri akhuphe isisu kodwa kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Engxenye kungaba lenhlansanyana yeqiniso ngoba yinto angazakapho ngokuyibumba nje. Kukhanya liqhubu abeloke elithwele esukela khona le emuva. Ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye labo rugare khumbo bake bavalelwa emgodini bephikisana labo uMnangagwa laba. Ye, engxenye kungaba leqiniso elithize lanxa nje kumangalisa ukuthi kambe kulomuntu ongathathelwa omunye intombi esizithwele. Kodwa phela kwakusempini, okunye kwakhona vele akuzwakali kahle. Kodwa ye, kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo. Kodwa hayi, thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo, hayi, kungaba lenhlansanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona uMnangagwa waphosa omunye undoda owaye thandana la lolumunyu sisi ayithandana la yena uMnangagwa. Kunga kuhamba njani lapha nxa ukhangana?
Nxa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi ukhokheli bakhe hayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe. Ngobana kwenza abantu bazibuza ukuthi kambe uziphatha njani, uzibamba njani. Engxenye lalaba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la makhosikazi kabo abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani. Umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke. Kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wenzele ukulaloku abantu bagcina bengasela laqiniso lawe bengasabi ukukhwabitho lo bukhokheli bakho. Sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu ongelasimilo, umuntu ongelambeko, umuntu ongahloniphiyo, umuntu ongaziphathiyo, umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banxa bemkhana bathi layelo, layelo.
Nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana umongameli Mnangagwa?
Leo indaba enzakala lapha ekhaya sesithole uzibuse undodalo wathi ngumajonga nguye sizokuthiwa kwathiwa akakhethe but wokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe eqe ngefastela ngibona lo muyi umgaba wakwayithinto nale indaba xa ngaphamazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe ngikamgaba uGrace kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngoba anti umajonga wayephila phakathi kwabantu ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye umnangagwa endabeni le nangu sokuthutsha ke lale ekachiwuri indaba lezi ziyahambelana ngoba na kulezidwaba phela lapha njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Kuse amakhulu amahlano abasebe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitho lo yedwa otholakale elalo. Lokhu befika phose amakhulu ayisithupha 567 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Kuthi asebesindile sebesedlula ikhulu elilodwa lamachumi amane lambili 142. Iningi labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2413. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-coronavirus seyibulala. Seyibulala kakhulu especially la eSouth Africa siyabona ukuthi kuyabanda kulamalanga kulomqando so iCorona kukhanya ayikho seyibamba abantu kakhulu sibona ukuthi seyibamba ama more than 1000 ngelanga so izinto azimanga kahle njalo siyabona ukuthi ama border kavulwanga so abantu kudala babuya la eSouth Africa kodwa abakwazi ukuthi babuyele kusho ukuthi impilo yabo isengozini izinto azimanga kahle kubantu baseZimbabwe njalo njenganamhlanje bengikhuluma ngomunye ubhuti oyilunga lethu yena lomngani wakhe babanjwe yiCorona kodwa sebe right kwakatesi but kuyasibonisa ukuthi hayi iCorona ikhona iCorona ngumkhuhlane obulalayo
sizwa kuthiwa sebesala ukuhlola abantu ngoba akusela ndawo yokufaka abantu ababe bele gcikwane leli ele coronavirus kuliqiniso yini
iZimbabwe ayizilungiselanga ukulwisana nomkhuhlane weCorona low so siyabona ukuthi even ukuhlola umkhuhlane low bathatha isikhathi esinengi kakhulu ukuthi bahlole umuntu and amanamba nawo eZimbabwe ayaphezulu ukuthi abaselayo icapacity yokuthi bahlole abantu siyawazi sonke ukuthi igovernment yeZimbabwe ayilayo imali so asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani mawungelayo imali yakho yokuthi uhlolwe umkhuhlane weCoronavirus uzohlala kwesikhathi eside ungakatholi usizo
elina inhlanganiso yenu ikuhambisa njani lezinsuku bakhona yini abalokhu becapha lempahla besiya eZimbabwe
baba kande impahla siyachapha kodwa sisebenzisa ama trucks ukuthi impahla zicaphe ngoba ama border kavulelwanga abantu bonke asavulelwe ama commercial vehicles kuphela kulama agents eButswana kulama agents eSouth Africa kulama agents Zambia. So ama agents lawa iwawathengayo and then tunela impahla eZimbabwe. So kusebenza kanjalo balinda nje isinto sawo baseZimbabwe and then ama agents athenge abode athenge bahambise impahla kuma transporters. Impahla ukuhamba ziyahamba.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanyamazo bethengisa elizweni eyi International Cross Border Traders Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Ele balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobele inkokheli esanda kugcotshwa eMalawi incwadi yokubatshayela ihlombe. UChamisa uphinde wancuma umthethwandaba walelo lizwe kunye lebutho elama loZulu ngesikhathi impumela yokhetho ize igenqulwe ngumthethwandaba. Iphephandaba leChronicle lithi abagula umkhuhlane wesihudo kobulawayo abayelatshwa isibhedlela sempilo sebefakwe bebodwa ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye abalemikhuhlane ehlukeneyo la leyabo. Sokubhubhe abantu abalithumi lambili bebulawa ngamanzi angcolileyo kutsho leli phephandaba. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu umlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Anbalaleli baka Studio 7 yalibingelela ngalesi sikhathi. Yimi ligama lami ngukhuphe ngiyalapha eHomestead lapha eTuzana lapha. Yokuqala ngibona umuntu lokuzena umnangagwa. Ufaka ukakhiphi idoti yakhe le yamabhondi noti la vela kusela ncedo lokhu. Akusavalwa kanika abantu amayusa kabisela amayusa endaweni yayo sokumehlule vele umdala kaphumule laye. Kuyakhokhoba vele kuyagugu emhlabeni nxa usugugile silokhu usadonisa lokhuyana udonise lokhuyana. Hayi kaphumule umuntu omdala sokuyehlule bakithi. Hayi hayi ngoba sesaba le COVID le yesiyesaba ebantwini. Hayi khala ngabantu bona ababale COVID njengoba lalaba abale ababulawa izisu ukuthi ngawukhulume. Uyafaka phela ukudla njoba la kuyamehlula futhi abantu bona baze bafi babulawe yindlala. Laba bale ababanjisa ihudo kobulawayo siyacela uNkulunkulu angenele bakithi. Hey bakithi sihlobo zenkosi uNkulunkulu ngenela ebantwini bonke abagulayo ngalezi zikhathi abaleleyo. Hayi uNkulunkulu siyacela bakithi siyacela. Lesibhedlela bakithi elakho sokufuneka yona iyusa bayithatha ngapha abantu benkosi njengoba basebenzisa lona udaka lolukhona. Ngiyabonga ngiseBotswana mina lapha eRamutswa. Ngiyabonga balaleli bonke elilaleleyo ngiyalibingelela lonke one by one lizwe likhululekile libingelelwe.
Yebo yebo basakazi bakaStudio 7 ngiyalibingelela lonke uTumba Mero Chris Kande ngibingelela lomhlaba wonke olaleleyo. Imumpofu special ngithi umhlaba wonke olalele lapha ngezwe leZimbabwe. Izwe leZimbabwe leliyana libulawa izimpi zabantu ababili kuphela abantu be-MDC nezanu. Mnangagwa lo mzukulu wakho Chamisa yibo abantu abasibulalele lezwe leZimbabwe izimpi zabo zona lezo abazenzayo. Okokuthi siyabona uChamisa layo uyabhoda labangane bakhe badinga ama-sunshins. Ama-sunshins lana Chamisa labangane bakophithi silazisa ukuthi iyagongoda abulala izwe leZimbabwe lenza ilizwe liduveke. Lo malumakho layo umnangagwa labantu bakhe labo batshontsha bamotsha bayenza yonke into. Ngakho ke uChamisa ungadinga ukuthi support izuze ngokudubeka langokuhlupheka kwabantu. Uma kufika i-election abonisike kule indlela langokuhlupheka langokucross ama-border uzovotelwa izidumbo yini abantu beduveka kangaka. So uzovotelwa izipoko yini abantu beduveka kangaka. Ngakho iba losihelo ube lozwelo nabantu ngoba sebeduveke kakhulu ngama-sanctions enu. Kwaze kwaba ngcono kusemuva ngale ukuthi alibana kwahlala kwizano lezapho. ngoba izapha zange sabona unkomo esakudinga amasanshini ukuthi ilizwe lithwale kanzima abantu behlupheke unkomo welusele ukuthi abantu bephile kuhle ilizwe lithuthuke lanxa webulawela abantu bakhe ngumalumako umgabe ngakho-ke bese sithi kwakhona kumdala umagalela mafa abantu kuground lanxa likhuluma bayazazela okuyikho lokungayisikho ukuthi ikuphi ukuthi uma likhankaza likhankaze ngokhuphi elithi wethengwa izanu usebenza nezanu so labo lifana nabantu indwangu ezihlekane iziphongo zisentabeni ukuthi uvile isiphongo lawo ungazibona ukuthi ule siphongo ngoba lani utshamisa la usebenza nezanu i-G40 kamgabi phakathi kwakhe lokho siyakwazi kasiphompoti lokho njalo bonke umnankakho utshamisa bonke ngabantwana bakamgabe utshamisa umzukulu kamgabe umnankakho uphekwe ngumgabe ngakho-ke lingasitholi lihlekane ukuthi lo ngwani lo ngwani ngoba lonke lingabantwana bakamgabe liza kubona ngoba kusasele ukuthi ngolunye usuku libavukele umnankakho lotshamisa bonke libafoqe emaphathini nalayo ibakhuphayo lidinga amaphathi amatsha abalizobavotela belikhokhelele kahle elizweni lezimbabwe imumpofu
ngiyalibingelela basakazi be-studio 7 ngiyajabula kakhulu hlelweni olusinikeza lona eyi into yendaba eyenzakala ezimbabwe ibuhlungu kakhulu angazi uma amakhuphi uthi akaboni ngani ukuthi asetshenziswa laphana usetshenziswa ngendlela enye ecashile angeke ayinanzelele kodwa umuntu onamehlo uyayibona nendlela le ngoba basebenzisela ukuthi khona elakhe ibandla ungavela kudilikeleli ibandla likachamisa kulula ukususa yena laphana noma bekhona abamnikeza imali imali zenziyana zize zizomphendukela umakhuphi bazomkhipha nje ngokushesha soze abonele ukuthi umdlalo ngeke awubone lomama lo bese kulula nje ukuthi sibhidlize masinyane lezanu p f esihluphayo lesembusweni le kodwa yena khetha ukuqhambuka siqalise okunye lokunye lokhu umdlalo nje bese siwuqeda nje bese kusiba right ezimbabwe nje angazi ukuthi ngaye bengaboni asisekele nini uchamisa bakethu
ngitshona njani kustudio 7 ngiyakuthanda ukubona ngilingilele lonke ngibonga kakhulu umsebenzeli wenzayo kulezi nsuku umuntu lami angila radio kangilaleki kangikwanisa ukubana ngilalele istudio 7 indaba yalapha engikhona angila radio kodwa okunye ngiyakuthola ngiyahlangana lakho so ngiyacela ukubana ngingaziphambanisi ngoba ngingalibisela emuva kokunye ngoba ezinye iy'nhlelo ziyangikhutha kulo hlelo kule ndaba kakhuphe lo Monzura kuthiwa sebexotsha ama-m p esavotelayo thina siwavotela engaphansi kukababa uChamisa siwavotela sikhangele sivula amehlo sibona ukuthi lapha sivotela ubaba uChamisa lama-m p akhe nxa kuna sebefuna ukusenza abantwana abancane ukuthi basitshele ukuthi singababo into leyi buhlungu kakhulu ngikhuphe kakasiyekele thina kasisuke ebantwini udinga ufunani ebantwini kakasiyekele thina ngithi ukukhuphe kakasiyekele nomonzura wakhe abasuke ebantwini bafuna ukuthi sithini nxa beyaqotsha abantu esabavotelayo thina ye sasobe-MDCT ngabe-alliance thina sabakhetha sisithi ngabe-alliance sikhangele ukubana lapha ngifaka kuChamisa ngifaka ku-happy mojitziba owe-alliance ukhuphe wayekhona but asanga simkhangelela namhla simkhangele so kasuke papha kasuke phambi kwethu kathihi kubana siphambanisekile into zomile kathi ezizomile ufuna ukuthi sithini ukhulu
ndivuka njani kustudio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba mina ngithanda ukukhuluma ngiphendula kulenye indoda engiyizwa ethi uChamisa uthatha abantu emzarabane ezobafaka besiba ngama-m p kuphi kuphi balabala izinto eziningi uma engayazi into akhuluma ngayo akathule ngoba into ayikhulumayo ayikho le nto uma kuzoyenziwa i-election kwenziwe ama-primary election abantu bendawo bazikhethele umuntu abamfunayo ukuthi abamele lapho abafuna khona kula Chamisa kwakhetha umuntu akayekele ma engala nto ayaziyo njalo uma engasongxenye yalabo bantu ngoba abantu azikhethele abantu abahlala kuleyo ndawo njalo awukho umthetho ukuthi lafi kobulawayo kunabanye abantu abazalelwe kobulawayo bakhulela kobulawayo awukhethelekile ukuthi lo muntu lishona le ndebele babuya nge-tribalism ma sebengenile ku-election aba-accepte ukuthi bahlulekile ku-election ikakhulu la abantu bemthwakazi bangena ku-election badliwe abantu babayala but babuya ngendlela yokulwisa ukuthi yeyi lo muntu kuthiwa ye usuke endaweni enje kufana le ndaba kakambarami umuntu lwana waqala ama-primary election ku-MDC Alliance wawina wangena ku-election wayiwina wangena ukuba ngu-deputy mayor wawina so abantu abakuvume ukuthi umuntu uyabekhethiwe ngendlela yakhona kula muntu okuthiwa uyafakwa lo muntu ukhuluma into engekhoyo nje and le nto ayikhulumayo akayazi
ngilesicelo lapha phakathi kwawona lamadla amabandla amabili awe-MDC wonke omabili ukuthi MDC Alliance le MDC kakhuphe leyo besicela abahlonipha abantu basitshele into leqiniso ngoba nxa iMDC yakachamisa ikhuluma something isithi abakakhuphe bayenze kanje abakakhuphe nxa sebeziphendulela labo uyaziwa salo sumangele bathi labana hiba balamanga akaba MDC abakachamisa labo nxa sebeziphendusela labo labo bathi labana hiba balamanga so thina sawazi ukuyikho ikuphi silandele bani so lokhu yibudlala ngabantu into abayenza labantu sitshela nje sicela nje babasihloniphe bathi nxa bekhuluma izinto bonke nje ngobabili bakhulume nje into eziteqiniso ngoba sisakwazi thina ukuyikho ukuthi ikuphi ngoba okukhulunywa abakakhuphe ngamanga kwabakachamisa okukhulunywa abakachamisa ngamanga kwabakakhuphe so sisavuma bani thina sicela bangadlale ngathi please.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ke balaleli, imilayezo wenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli omutsha wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera ogcotshwe izolo ukhangelelwe izizalwane zalelo lizwe ukuthi aqalise ukufeza izithembiso zakhe azenza ngesikhathi ekhankasa. Indlela ethenjiweyo ukwehlisa igcikwane le-coronavirus ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo bengayindawo. Kodwa eMelika kuludubo lokuthi kulabanye abangela okokuhlala. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kweMelika. Inani labantu abalegcikwane le-coronavirus kweMelika selikhwele ngesilinganiso esingakaze sibonakale selokhu leli gcikwane laqhamuka ekuqaleni komnyaka. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,000 abalegcikwane leli. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye izigaba zelizwe ezazivaliwe sezivulwa njalo. Sixoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngokumbuza isimo edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya umumo ngapha nxa sikhangele nge-coronavirus. Hayi kukhanya nje bekustepho sibele mana la amaveki lokhe kwavulwayo. Kukhanya bekungekho bekungesabeki kakhulu. Lanxa nje kuvele kusesabeka ukuthi ngoba lokhe yaqalayo ukuthi sokwafa abantu abangafika inkulungwane ezimbili mhlawumbe lengxenye. Kodwa ke uyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele indlela abayenza ngayo izinto. So kuyesatshelwa sibili ukuthi kungaqhama lokho kuyinto kodwa okwakathesi hayi inombolo zangkhona zikhanya nje kazikhwelanga kakhulu kazikhwelanga okumangalisayo. So yeah,
yona imizamo yokuvula idolobho lenu khona ngapho ihamba njani? Sesivuliwe yini ezinye indawo?
Ya ngapha izindawo eziningi sezivuliwe sezivuliwe sibili indawo lama ama parks konke ama swimming pool into eziningi sezivuliwe. Lesikolo ziyavulwa nje masinyazana lanxa kule mizamo efakiweyo ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ethile enganqabela ukuthi kungaqhami lolu leligcikwane. Lamasonto namhla avuliwe amasonto amane imasonto wonke avuliwe ingathi avuliwe kuleyana iviki edlulileyo. So ama namuhla ethu engena kiyo ivulile kodwa endaweni zokuzithokoza seziningi njengo akukavulwa sibili hayi kulama nyathelo afanele athathwe nxa abantu bevula okunjengabo social distancing ukuthi nje ube khathana lomuntu lokuthi uzivikele konke nje okuningi okufanele okudingakala ngokuthokwa laba ezempila kahle. So yeah kunjalo.
Kuyahambeka yini endaweni ezifana lalezi ezokunathela utshwala kumbe ukuzilibazisa?
Yeah hayi endaweni zokunathela lokuzithokozisa kukhanya angikwazi sibisibile kodwa angiboni ukuthi kuvuliwe angiboni ukuthi kuvuliwe lapho kuvule khona kungabe kungama-restaurant angazi amabhasi bili ngoba kulokhe kusasatshelwa ukuthi kungaqhama njengamanye ama-states aphangise ukuvula njengabo-Florida o-Texas labo-Atlanta Georgia abathi bevula kwahle kwa amanumber ahle akhuphuke kakhulu so lapha sidla nje sidlele evalweni siyaloma siphozisa kulezi zinto kodwa hhayi angikwazi sibisibile ukuthi kumi njani kodwa engikubonayo lapha hhayi abantu abakaphumi sibili phandle silokwesaba silokunqineka kakhulu ukuthi into le ingaze yangena ezimolini.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Mate, sondela ntokazi, ungesabi ntombenhle, ngizinikele ngaphelela, sondela ngikuqumba qumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngifuna, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele umfula ogwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo, nawe uthole uthando omqotho, ngiqome ngizinga nje ngiqonde ngakini.
Ingoma emnandi ingoma ethiwa Niqome ntombazana sigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kambe oyengusikomitsho wamapholisa mnumzana Augustin Chihuri engaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengula oyengukosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.